soku izika disendaba ku VOA Ndebele.
Livuka njani mthwakazi omuhle olamukela emsakazweni weStudio 7 ngolwesibili mhlazi ku-10 Ngcwabakazi 2021 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje
singakho into eqakathekileyo khathesi ukuthi kukhankaswe kakhulu ikakhulu ekuhlatshweni abantu nje thimu ukwenzela ukuthi ilizwe lethu engxenye lingagcina zisiba njengeBrithani esinanzelela ukuthi kwahlatshwa abantu abaningi kwasokuvula-ke umikhononi.
Ukuqhelisa isikhathi sokuvalwa kwelizwe phansi kwemigoqo ye-COVID-19 okwenziwe izolo kwamukelwe ngemibono ehlukeneyo.
Okwakathesi asikaqalisi ukuthola abantu abaningi ababuya ukuzosivakashela.
Idolobho le-Victoria Falls yilo elithiwa lilabantu abaningi abahlatshwa ijekiseni ye-COVID-19 okwenza kube nzima ukubanjwa igciwane le-coronavirus. Kodwa izethekeleli azivakathi ngobuningi.
Okwakathesi asikaqalisi ukuthola abantu abaningi ababuya ukuzosivakashela.
Umsekeli kamongameli webandla le-MDCT uNkosazana Thokozani Khuphe uphe uncedo lokudla kwabasekeli bebandla asebekhulile abane abagoqela omunye oleminyaka elikhulu 100.
Ungazela ukuthi lami nxa ngihlezi endlini ngibonde isitshwala ngibe kwazi ukuthi kulezinye imuli lazo ezibonda isitshwala.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Kheliswa kwesikhathi sokuvalwa kwelizwe phansi kwemigoqo ye-lockdown kwamukelwe ngemibono ehlukeneyo. Abanye bathi leli nyathelo lihle, kodwa abanye abafana lenhlanganiso yabaphila ngokuzisebenza iBulawayo Vendors and Traders Association bathi uhulumende kumele engeze inani labantu abahlatshwa ijekiseni ye-COVID-19 ngosuku, hathi uqhelisa isikhathi sokuqinisa kweziqondiso ezijonge ukwenqabela lomkhuhlane kuphela. Umnangagwa wazise izolo ukuthi iziqondiso lezi zizaqhubeka zikhona okwamanye njalo amaviki amabili. Uthe uthethe inyathelo leli ngoba inani labantu ababulawa yilomkhuhlane lilokhu liphezulu kakhulu, lanxa nje labo abafunyanwa belegciwane le-coronavirus sebehlile. Umnangagwa ukhuthaze uzulu ukuthi alandele iziqondiso lezi njalo ahlatshwe ngobuningi ukuze kuqedwe leli gciwane. Wengeze wathi uhlelo lokuhlaba abantu ijekiseni ye-COVID-19 luqhubeka kuhle, lanxa nje amajekiseni ebikwa esilela kwezinye indawo. UNtungameli Nkomo weStudio 7 uxoxe lesiphathamandla senhlanganiso yeBulawayo Vendors and Traders Association uMnumzana Michael Mdladlandiweni.
Sikhangele sonke ukuthi umkhuhlane lo-ke ungani uyathatha impilo eziningi. Ngokunjalo-ke kunganakho sekuyethusanga ukuthi kwengezelelwa amalanga awe-lockdown leyi. Kodwa okumqoka kakhulu ukuthi kumele ukuthi ngabe uhulumende uyakhweza amasokisi futhi kakhulu abantu abaningi bahlatshwe, ngoba ukuvala ilizwe nje kungala hlelo ezigijimayo ezikhuthaza abantu ukuthi bayehlatshwa ijekiseni le kuyabengazekusize ngalutho. So sicabanga, mna ngicabanga ukuthi akuqini kakhulu emkhankasweni ukuthi abantu bayehlatshwa. Yikho engibona kuqakathekile ukuthi even nxa sokuvula ilizwe abantu bavulelwe, kodwa abaningi sebehlatshiwe.
Ukuvinjwa kwabantu ukuhamba-hamba phakathi kwamadolobho ungathi kuliphazamise njani njengabantu abazisebenzayo?
Yebo, kunobunzima ekuvaleni ukuthi abantu bangahambi besuka kwelinye idolobho besiya kwelinye idolobho. Kuyabe kuhlukumeza amabhizinisi abantu abazisebenzayo. Kodwa umqoka futhi uvokankomo ukuthi abantu simele sizame indlela zokuthi siphile even kulobunzima bonobu. Sisebenzise banawa abahambisa impahla, ama-transporters basithwalele impahla, ngoba empeleni umkhuhlane lobo memetheka ngokuhamba kwabantu. Abantu bengaba le mizamo yokuthi sisebenze, kodwa sibambisana senze i-bulk purchasing kumbe ukuthenga ndawonye izinto singasabalali sonke sibuye sihlukaniselana izinto zethu sesivela zithenga mbe sithenga ngoyedwa mbe ngolalo u transport nje wavunyelwayo kungancitsa ukuthi umkhuhlane ume kumemetheka abantu baningi bengakahlatshwa kodwa umthandazo wethu ngokuthi xa sokuvula ilizwe abantu abaningi bese behlatshiwe njalo futhi ngiyakhuthaza lama bantu abayaleleyo manje ukuthi abantu abaphume bayehlatshwa ngoba yiyo kuphela into elengqondo engenza ukuthi sibe lomungcono ekutheni abantu abaningi bathathele impilo ngokuhlanelo
kwezinye indawo isizwa kuthiwa ayasilela amajekiseni uyathola mhlawumbe kuthiwa ayikho eyokuhlaba abantu eyakuqala kumbe uzwe kuthiwa esibili kayikho kuyini elikubonayo lini
siyayithola imbiko naleyo ikakhulu kwezindawo ezisemaphandleni lakhona kumadolobheni bayatsho abantu ukuthi amajekiseni uyayithola ingatholakalinye esibili osekubangela ukuthi abanye abantu bagcine sebedlulisa amalanga bengahlatshwanga amalanga abo sefikile into-ke engani yakhathaza kakhulu ngoba abanye abantu bagcina bengasayidingi ijekiseni sigcine sebedefault umuntu gcine sithi hayi ngilento eziningi zokwenza ngizabe lo important thing ijekiseni yikho mna ngithe awenza ijekiseni ibe khona ngayithiwe ngibe khona kwenzela ukuthi abantu basivakale nxa ingekho kunje sibili abantu abaningi bazadefaulta and asikwazi kwezempila kahle ukuthi nxa umuntu esethe weqisa amalanga omlahlatshe ngawo kuba njani emzimbeni into leyo kungaba yingozi futhi njalo ngoba singatshelwa lutho ukuthi nxa usuthe wayeqisa ijekiseni le kwenzakalani so yikho mna ngisithi akwenziwe ukuthi ijekiseni ibe khona abantu bahlatshwe itholakale ngoba yikho esikuthenjisiweyo ukuthi kumele sihlatshwe amajekiseni nala emabili
umnumzana Michael Mdladlandiweni umkhokheli wenhlanganiso emela abazisebenzayo iBulawayo Vendors and Traders Association ubexoxa leStudio 7 ecingweni ekwaBulawayo siphinde saxoxa lomfundisi uSenis Banda isikhulumeli senye yenhlanganiso eziphathisa uZulu ngalesi sikhathi sobhubhane lweCOVID-19 uSibanda uthi lanxa besemukela ukuqheliswa kwe-lockdown kumele kukhankaselwe ukuhlatshwa kwabantu abaningi ukuze ilizwe livulwe ngokupheleleyo
siyananzelela ukuthi uhulumende ubekhangela inani labantu ababanjwe yi-COVID njalo labantu asebebhubhile ngenxa ye-COVID njalo mbona ubekhangele le nani labantu abahambe bayahlatshwa injection ukuthi lokhu liphansi mbona kanengxenye kho kungabe kubenze bacabanga ukuthi beqhubekele phambili ngamaviki la amabili silokhu singaphansi kwe-lockdown udubo soluzaba khona kodwa ukuthi i-industry yethu lokusebenza kwenotho ukuhamba kwabantu kwenzela ukuthi i-economy la ihambe mbonani kuza kuba nzima singabe lokhu siqhubekela phambili singaphansi kwe-lockdown njalo kunye siyananzelela ukuthi imkambo lezinye indawo ziyasebenza ngakho loba ikhona i-lockdown kodwa abantu babe lokhu bengena ezitolo bengena emkambo besenza izinto ezithize ezehlukeneyo ezingaqhubekisa phambili leli gciwane le-COVID ngakho into eqakathekileyo khathesi ukuthi kukhankaswe kakhulu ikakhulu ekuhlatshweni abantu injection ukwenzela ukuthi ilizwe lethu engxenye lingagcina lisiba njengeBrithani esinanzelela ukuthi kwahlatshwa abantu abaningi kwasokuvula-ke umekhonomi kwavula-ke ukuthi abantu baphile impilo yabo ngendlela abakade vele bephila ngayo siyazi ukuthi kunzima ebantwini ukuthi beqhubekele phambili lokhu bengaphansi kwe-lockdown kodwa nxa laba abaphethe ezempilakahle bebona ngani kuyinto engasinceda hhayi siyakwamukela kodwa mbona into esiqakathekileyo ukuthi ngaleso sikhathi singaphonguba le-lockdown kuphela kodwa kusetshenzwe ukuthi kuhlatshwe abantu abaningi akusetshenzwe ukuthi abantu baqhubekele phambili belokhu bezivikela siyananzelela ukuthi ngenxa yemvelo kube lezimfa khona silahlekelwa ngabantu abaningi izihlobo zethu abantu abaningi indaba le-COVID sebeyinanzelele sebetshona belama-mask bazama njalo ukuthi begeze izandla bebekhashana lakatshana siyabona ukuthi sokusiba baningi abantu asebekunanzelela ukudingakala kokuthi sivikele lo mkhuhlane
khona ukuhlatshwa ijekiseni ye-COVID-19 bakhona yini abalokhu bekhonona ukuthi bayahamba baphenduke bangahlatshwanga
siyananzelela ukuthi lalabo abayahlaba injection ngenxa yokuthi sebesiba baningi sebeyiswela abaningi abantu bayafika bezothwana hhayi ayisekho ngakho sekusiba liningi inani labantu abahamba besiyadinga ukuhlatshwa befica injections eziphelile ngakho kuyadingakala ukuthi uhulumende ayedinga ezinye injections zibe ziningi.
Umfundisi uSenis Banda isikhulumeli senye inhlanganiso eziphathisa uZulu ngalesi sikhathi sobhubhane lwe-COVID-19 ubexoxa ecingweni le-Studio 7 ekwaBulawayo. Kusenjalo, ugatsha lezempilakahle luthi kulabantu abalithumi lasithoba munwe munye 19 ababulewe ngumkhuhlane we-COVID-19 kumanani awethulwe izolo. Ngasikhathi sinye kulabantu abangamakhulu amahlanu 526 ababanjwe igciwane le-coronavirus. Kumanani awethulwe izolo kulabantu abedlula inkulungwane ezingamachumi amathathu 33,210 abahlatshwe ijekiseni yakuqala e-COVID-19 okulinani elithe xaxa. Lokhu sikudaba lwe-COVID-19 idolobho le-Victoria Falls yilo elithiwa lilenani eliphezulu elabantu asebehlatshwe ijekiseni ye-COVID-19 okuthiwa ngabezempilakahle yi-herd immunity okwenza bebe balutshwana abathelelana leligciwane. Omunye wabaqala ukubanjwa igciwane le-coronavirus elizweni nyakenye kuqala ubhubhane lwe-COVID-19 ngedolobho leli. Sixoxe nesakhamuzi saleli dolobho umnumzana Ephias Mambume ukuze sizwe okuningi ngalolu daba.
Gande, ngingathi mina ilizwe lonke nje liku level 4 eye lockdown edluliselwe phambili lamhlanje nje ngamanye amaviki amabili. Victoria Falls sibonga amapholisa lamanye ama departments abasebenza gadalala ukuthi bebone ukuthi abantu balandela ama protocols awe COVID-19 prevention. So kuliqiniso sibili ukuthi Victoria Falls njengedolobho we achieved into okuthiwa herd immunity okutsho ukuthi sokuhlatshwe kumbe sokuvaccinetwe abantu abaningi abafika kulevel ebizwa kuthiwa herd community herd immunity. Lokhu mbona kungenxa yokuthi ngesikhathi uhlelo lokuhlatshwa kwabantu ukuze bevikelwe kugcikwane le-coronavirus uhlelo lwasungulelwa e-Victoria Falls ngomongameli welizwe and abantu bathathela uhlelo lolu phezulu basukumela phezulu bahamba bahlatshwa. Kodwa nxa sikhangela ama-numbers ama-tourists
khona umumo unjani khona ngapho e-Victoria Falls nxa sikhangele abavela kwamanye amazwe kumbe abavela endaweni ezishiyeneyo zelizwe bezobuka impophoma zamanzi baningi yini ababuya?
Okwakathesi asikaqalisi ukuthola abantu abaningi ababuya ukuzosivakashela. I think lokhu kungenxa yokuthi siloke sikulevel 4 of i-lockdown and abantu abaningi babanjwe ngama restrictions ona lawo ukuthi bekwanise ukutravela bezosivakashela. Sikhangelela ukuthi njengoba sesiphuma esikhathini somqando sesiya kusama poste umkhuhlane lo ungayehla because sizwa kuthiwa wona uvame ukutholakala esikhathini esiningi nxa kuqanda kumbe endaweni esiqanda kakhulu.
Umnumzana Ephias Mambume yisakhamuzi sedolobho le-Victoria Falls ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 ekhona le edolobheni le-Victoria Falls. Sekeli kamongameli webandla le-MDCT uNkosazana Thokozani Khuphe uphe uncedo lokudla kwabasekeli bebandla asebekhulile abane abagoqela omunye oleminyaka elikhulu yi-100. sixoxele makhuphe saqala ngombuza ukuthi kuyini okuthethe indawo
njoba nje liwazi ukubana namhlanje bekulilanga eloku celebrate ama heroes ethu abakhulula ilizwe mina ngithe kungcono ukuthi ngihambe ngiyetshona labadala bethu esaqala labo inhlanganiso ama veteran ethu ngithi khona lokhu lami okuncane engilakho ngibahlephunele ukwenzela ukuthi lami nxa ngihlezi endlini ngibonde isitshwala ngibe kwazi ukuthi kulezinye imuli lazo ezibonda isitshwala bekuyikuhamba kuphela ngisiyaba bonga ngokuhlala belokhe besekela inhlanganiso yabo ye-MDCT lokuthi belokhe besichasa besilaya njengabantu ababo so yikho ngithe namhlanje kungcono ukuthi ngihambe ngiyebavakatshela ngiyetshona labo lami ngibahlephunele khona lokhu okuyimbijana engilakho
ungasitshela ngamafitshane imbali yabantu bona laba obavakatsheleyo ukuthi badlale indima bani ebandleni
abantu embavakatsheleni namhla ngamaqhawe impela ubaba uChimali la oleminyaka engu-100 wayelisotsha ele World War 2 ngifice nje kulezi ncwadi bambhalile zona zivele eBilitali ngikhona ngale bembonga ngomsebenzi owayenzayo iparty ithe isungulwa waso waba yimemba yeparty ngabadala kade besichasa kabakhuthe emhlanganweni kungathiwa kulomhlangano owe-MDCT empophoma kawusoziyekeli ukubona ubaba uChimala sibuye kubaba u-Ephraim Ncube u-Alderman yikho kuthiwa ngu-Alderman ube ngukhansela okweminyaka edlula i-10 ngubaba esihlala silaye insuku zonke kabanyikinyeki kabajiki bahlala belokhe besupport iparty vele sebelama positions amaningi njengoba ngizitshela nje ukuthi ubaba uNcube ube ngukhansela ube nguchairman futhi wedistrict ngikhona ngani sibuye kubaba u7 uSibanda kulamuntu ongakwazi ubaba u7 uSibanda baba u7 uSibanda ungumuntu vele sihlezi silaye kakhulu umhlangano u-executive eyangikhona ngale e-district ngabantu vele sisuke lendaba kudala sibuye umama uMamvundla uMamvundla kakhuthi imhlangano ubuye ehamba labazukulu bakhe isikhathi sonke kabachi so lawa yo ama veteran ethu ndoba nditshelile ubaba uChimala ule 100 years ubaba uAlderman uNcube ule 82 years ubaba u7 uSibanda ule 77 years umama uMamvundla ule 74 years yo ama veteran esilawo ngabantu vele abahlezi besupport imhlanganiso kabanyikinyeki kabajiki yikho ngithe mina ngihambe ngiyetshona labo ngihlale labo sixoxisane besikhumbuzana ngezinto zakudala siqala umhlangano ukuthi saqala njani isibange sesihambile sindawonye sixoxa nje sijabula yikho akade sikwenza namhlanje
unkosazana Thokozani Khuphe ngumsekeli kamongameli webandla le-MDCT ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 ekobulawayo
Lo ngumsakazo we-Studio 7 sisakaza eZimbabwe lisizwa siphuma e-Voice of America at the Washington D.C.
Uma manje isikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo Umsakazo we-Al Jazeera ubika ukuba amasotsha akwele Rwanda ebambisana lawe Mozambique enelise ukukhulula idolobho le-Mocimboa da Pereira ele-Mozambique elalihluthunwe ngabahlamuki besi-Muslim abedlulisa amalawulo. Inhlanganiso ye-Reuters ibika ukuba ukhetho lokudinga umongameli we-Zambia ngolwesine luza kuba nzima phakathi kukamongameli Edgar Lungu lomphikisayo umnumzana Hakainde Hichilema ngoba ababili laba balusekelo oluphosalo lingane. Okwamanje sengilithiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko lisithumele nge-WhatsApp.
Ngiyabingelela kustudio 7 ngiyabingelela lonke bonke basakazi ngithi lenjani ndawo lapho elikhona nani inkosi ngaligcina liphephile libekelekile kulesi sifo bonke nje abantu esindebeleni bavikeleke kulesi sifo uNkulunkulu asigcina sibekele uSathane angatholi indawo kithi ngathi uNkulunkulu sengakulaba bathwalisa nzima impilo zabanye abantu nalesi sifo siphephe thina singamaNdebele maybe singakhululeka celani inkosi sikhulule ngoba siphile nzima sigcwele emazweni sihlupheke sonke ngokufanayo siyafisa ukuyahlalela abantwana bethu emakhaya kodwa kuyehlula ngesandla somuntu ngifisa ukukhuluma ngalo mcimbi wemakhawa othiwoyo hhayi abenzi bona ngoba bathi bangamakhawe kodwa ilizwa bakwazi ukuthi lalikhululwa njani siyafisa lathi ukuthi bekuthiwe emaNdebeleni kugujwa lowo mcimbi ngoba amakhawa amaningi avela ngapha emathebuleni ndangaze ngihlanganile isitori seshona elithi lona lakhulula ilizwi ma uhlangana le muntu ezikhulunywayo ezikhulunywa ngamaNdebele behluphekile into uzobona ukuthi umuntu waluleke nzimeni ubona umuntu ekhuluma ngento ezinzima hhayi ucabanga ukuthi inganekwane kuyokuza umuntu ethi indlela engadlula kiyo ve hhayi kunzima uzuyehlisa inyembezi ukuthi shwo hhayi kunzima basishiya abazali basithiya ugogo ukhokho hhayi kunzima uNkulunkulu ngiwaziyo sekubeka kuye sicele ukuthi asikhulule kube sisambe sinzima kangaka hhayi ngiyabonga 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 size sakithi uNkosi singasibona isikhulule
baba uNkomo ake ngikubulise wena tholele silo kunze manxeba ngithi muhle umsebenzi owuphathayo kanti ngibulisa nalabo osebenza nabo ithi bambeni kanjalo siyanibongela mpela mina okhulumayo izinyane lesilo izinyane likandaba ezintsha umcetshwa ngasetholotsho emgangeni wakosiphepha kanti sikuyithina esiphethe leyandawo njalo enginakho lapha nanku baba uNkomo ngicela ukuthi kuyavunyelwa mhlawumbe ukusolanyana lapha nalapha yami uyazi mangimamela laba bantu abasebenzisayo ekukhomenteni ezenzakala kwele Melika ezizwa nguBiden kanjani kanjani uyazi ngithola ukuthi bonke laba bantu ukwenza kwabo kungathi ngabalandeli bakaBiden ngoba uthi nala lamnca emoshile bavele bemthulela isigqoko bavele bemshayela izandla bethi wenze kahle wenze lokhu nalokhu wenze lokhu nalokhu okanti akulona iqiniso lelo akulona iqiniso lelo ngoba weba lundoda ama-election and amanye waweba via abantu abamsundu amanye waweba via khona lokho kuthiwa yi-corona virus leyo okuyikubana kubeka izanga le-corona kuvele ngakadobha ngashiphi uBiden yile nto nje enginitshela yona ukumana limamele ngoba uTrump ubeka iphethe leyandawo umkhonomi ube ubambile okanti nango lo Biden uvele yena isikhali sakhe esikhulu asebambelele kiso yile corona usewubani yena uBiden usefostela ukuthi abantu bahlabe akayeke lento usephazama usephazama shema ngiyabona
salibonani basakazi baka Studio 7 ngivinyelele abalaleli bonke bomsakazo we Studio 7 umsakazo ositshela izindaba ezisithokozisayo ngazo zonke izinsuku ngithanda ukukhuluma mbijana umthwakazi siyakezwa abafowethu ma bekhuluma insuku ngensuku bakhuluma betshengisa ubandlululo olukhulu kakhulu ama-elections asesondele 2023 useseduzane umthwakazi akakasitsheli imanifesto yakhe ukuthi iyini injongo yakhe kahle kahle but esikuzwayo ukuthi bakhuluma ngezobandlululo kakhulu bakhuluma ngokudivida ilizwe phakathi okuyinto esithi uma siyikhangela siyibone ingathatha phose iminyaka leminyaka ukuze ifezeke umthwakazi aluba obelibandla akade likhangelele ukukhulula umntu uzwi wezimbabwe bekumele asihle yobantu lokungakhiphana angene ebantwini ekhuluma ngokuthanda wonke umuntu ekhuluma ngokubambanisa wonke umuntu kodwa injongo yakhe ifihlile kodwa lamhlanje ngendlela abenza ngayo uyatshengisa kokuba akula lutho ngitsholo lulodwa abazaludobha ngiyala mina ngiyafunga ngithi umthwakazi akayi kuthola noba yisithi eyodwa yabo kansela elizweni lonke jikelele ngoba abantu bayikhangele injongo yakhe kabayiboni abantu bayayihluzisisa kabayiboni abantu abasekela umthwakazi uma singathi thina abakhomentayo lapha kustudio 7 atsho indawo akile uzathola ukuthi abantu abakhuluma ngomthwakazi kakhulu ngabantu abangaphandle abantu abangashoze bavote futhi abantu abaye bekhuluma bengaphandle bengaboni isituation esezimbabwe thina esezimbabwe sesidiniwe sesikhathele ngezanu pf into esilwa layo izanu pf sikhangelele ukuthi wonke ama-oppositions siwafake izihlo lawo kuzanu pf singabi nama-oppositions akhomba imino kwamanye ama-oppositions yikho okudala ukuthi thina esikhangeleyo sigcine sesikhuluma sithi thina amanye ama-oppositions afandwa izanu pf ukuze adilize i-opposition elamandla okubulala izanu pf izanu pf ihlakaniphe kakhulu singakhangela amanye ama-opposition siwabone sengathi alwa lezanu pf kodwa wona indirect esilwa lamanye ama-oppositions ukuze ama-opposition la aphele amandla angakwanisi ukuchipha izanu pf ngiyabonga okhuluma ngumphakelethi mlovu nisedorobheni lasevictoria falls babakahe kanti ke okunye esikucelayo njalo ukuthi hawu iVictoria Falls lawo siyacela phela ukuthi kube le ntathelo zindaba yeStudio 7 esingenelisa ukuthi masinezinhlupho ezithile esifisa ukuthi sikhulume direct sikhuluma le ntathelo zindaba sibe kwazi ukuthi intathelo zindaba yeStudio 7 siyithola laphayana kuzibanyabanyana yebo siyajabula ukuthi koBulawayo siyasiza ukuthi bakhona omama khona ngale abamelayo iStudio 7 siyacela lathi iVictoria Falls intathelo zindaba ibe khona zinenye izindaba esifisa ukuthi kukhulume kakhulu ngombuso kuba umbuso wesigabeni sakumvuthu silabo acting chief zinenye izinto esifisa ukuthi sizikhulume ezisihlukumezayo kuleyana ndawo zizwakale elizweni lonke zifike ezindlebeni zabakhokheli zabaphambili ukwenzela ukuthi phela lathi sincediseke so siyacela ukuthi ube lentathelo izindaba yeStudio 7 edolobheni leVictoria Falls ngiyabonga
lawo bekungamazwi enolina balaleli bethu elisithumele ngeWhatsApp kunombolo ezithi +12024650318. Siyacela abalaleli lingasithumeli imilayezo ekhuthaza ukubandlululana ngemihlobo i-tribalism. Siyabonga. Kwezemelika idolobho leFlorida liqhubeka lisiba lamanani aphezulu awabantu ababanjwa igciwane leCoronavirus kumbe kubulawa ngumkhuhlane weCOVID-19 elizweni lonke jikelele leMelika. Ngolesihlanu khona kube lenani lababanjwe leli gciwane eliphezulu kakhulu obekungakaze kubonakale selokhu kwaqala izinga lesithathu laleli gciwane. Kubanjwe abantu abazinkulungwane ezedlula amachumi amabili lantathu 23,903 ngalanga linye langolwesihlanu. Sixoxele isizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kwele Melika umnumzana Jerry Thwala Jackson.
Ngombono wami msakazi ngibona ngathi kukhona ukuchaya amanzi ngegciwane leCoronavirus. Kukhona njalo futhi ukuchaya amanzi ngale mithi yamajekiseni lokuthiwa siwathathe abathi bona avikela lowo mkhuhlane. Singanenzelela umkhuhlane lo ungaka abalale kangako wethusa umhlaba wonke kwasoku lemifanekiso lapha kuma TV ngathi phecelezi amafilimu ayenziwe ngendlela ezinto ezizakwenzakala ngayo ngendlela lo mkhuhlane ozabulala ngawo abantu kukanti ke xa sikhangela ngapha kwezemithi yona le yamajekiseni kulokuphikisana okuningi kakhulu kanti ke futhi leli gciwane kuthiwa liyatshintsha ngephecelezi ngathi ngesilungu ithi mutates litshintshe libe ngokunye kanti ke umuthi wona okulivikela kawutshintshi kanti ngabe ngumuthi bani bona lowo owelapha umkhuhlane okumbe ngithi igciwane elitshintshayo lijike libe ngokunye wona ungatshintshi. Ngibona ngathi abantu balezizathu ukuthi basole ngemithi msakazi.
Ngokubona kwakho kuzenzakala yini ukuthi igciwane leli ligcine lingasekho nxa kuyukuthi abaningi bayahlatshwa?
Lo ngumbuzo onzima ukuwuphendula. Ngingathi kumnyama phambili kumnyama emuva asazi ukuthi kuyophelelaphi. Sesivuka silinde ukuthi sizukuthi bathini namhlanje bazakuthini kusasa kungabe kuzakwenzana ngeviki elizayo kodwa kunzima ngoba ngendlela izinto ezenzakala ngakhona kwenza kungabi lula ukuba ungayenza mhlawumbe lokungathi prediction ukuthi kusasa kungavuka kunjani kume mhlawumbe bangavuka besithini sikhulekela ukuthi ngabe liyaphela kodwa ke njengoba sibona ukuthi liyakele ngathi liyasabalala ngathi kuyaphansi kuye kuvuke futhi into sezivukile umkhuhlane usuhlasele futhi njalo ngakho ke akusathenjwa msakazi
umnumzana Jerry Twala Jackson isizalane seZimbabwe esihlala ngapha kwele Melika ubexoxa le Studio 7 ecingweni sesabelweni seIndiana singakagqibi uhlelo lwalamhlanje ngesikhangele ezinye zenhloko ebesilazo lamhlanje ukuqhelisa isikhathi sokuvalwa kwelizwe phansi kwemigoqo ye-COVID-19 okwenziwe izolo kwamukelwe ngembono ehlukeneyo umsekeli kamongameli webandla le-MDCT unkosazana Thokozani Khuphe uphe uncedo lokudla abasekeli bebandla asebekhulile abane abagoqela omunye oleminyaka elikhulu 100. Selugqiba ke lapha uhlelo lwethu lalamhlanje olivalelisayo nguChris Gande. Abangenelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho kuzilalela ebulenjini ku www.voandebele.com.